Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 2 kuNtulikazi 2021 igama ngontungamili nkomo nanzi ezihamba phambili
silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ingapi
kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo
siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kulendawo esezilohlupho lokuthi bazithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iphumla south kodwa hathi iphumla south yonke
amanye amalokithi akobulawayo asezaqeda iviki engelamanzi abasekeli baka Jacob Zuma bakhalise isibhamu emzini wakhe enkandla besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele zonke lezindaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1357 belo mkhuhlane lo lokhu kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isishiyangalombili 1808 asebebanjela umkhuhlane sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 51221 abahlatshe ijekiseni yakuqala yokuvikela lo mkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezinhlanu 5537 kuthi abahlatshe esibili bona bazinkulungwane phose ezine 3985 asebehlatshe eyakuqala bonke sebengu 782,698 asebehlatshe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 559,262 olwela amalungelo oluntu othi uJonefo le esibhedlela sempilo kobulawayo kuthange waze wasuka engahlatshwanga umnumzana Decent Bajila utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende kumele avule indawo eziningi ukuze kuhlatshwe abantu ngobunengi
kungolwesithathu ngelanga lokugcina lenyanga kaJuni uNhlangula ngisukumile labanye abangani bami sabangu-4 sathi ake siyenihlatshwa ijekiseni lele lokwenqabela ukumemetheka kwengculaza yekorona besivele singabantu abakukholelwayo ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu behlatshwe kodwa ngesizathu sokuthi ithe ivuya le ijekiseni bekuthiwe ngeyabantu abasebenza lokho okuthiwa yi-frontline work sazikhangela sazibona njengabantu abangekho ku-frontline work savumela ukuthi abaku-frontline work baqale bayehlatshwe yikho ke khathesi besilokukholwa ukuthi hayi sokuvulelwe wonke umphakathi sezwa ukuthi kulezi ndawo esezibekwe nguhulumende ukuthi abantu bengahlatshwa khona kuviki eliphelileyo abanye siyabe sincedisana ngolwazi bebese central kumbe kuthiwa i-United Bulawayo Hospital UPH behlulekile labo ukuthi bangene ngesikhathi bathethe isikhathi eside belindile ukuthi bahlatshwe thina-ke besisempilo fike kuseni sibili u-8 engakatshayi lakho bekungakavulwa bebevele abantu sebengale kwe 200 abakade bengaphambi kwethu. Sazama ukuthi sifole lati khonapho ukwaze kwadlula imini enkulu u 12 kwathi sokusemini ezwayo ngabo 1 sokusiyalanda u 2 sabona ukuthi njengokuba sesikukhefiw sokuvalwa masinya kuza kuba nzima ukuthi sibuyele ngasemakhaya ngenani labantu akade bephambili kwethu kwathi sokusiya chaya ke u 2 sasuka sabuyele emakhaya.
Lisuka lapha liza kuya ngapi labangane bakho ukuze lithole lomjofu?
Silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ngapi. Sisazobhoda njalo ke sizame e-UPH sizame futhi lasengutsheni kodwa ijekiseni ikhona kuze lezi zibhedlela kodwa abantu bayayandela. Uhulumendu bengakwenza kube lula aluba ubengayenza khona kuyani kwakukhona kuqala kusayenziwa ukuthiwa ngeyama frontline workers ijackson leka ibe khona ezibhedlela ezisebantwini kumbe ngithe emakliniki asemphakathini ike yaba khona eclinic eluveve eclinic ephelandaba eclinic enkulumane lendaweni ezithiyetshiyeneyo. Aluba uhulumende uyavisela kube njalo isixhobe xhobe lesi sisibona izolo empilo singanyamalala.
Umnumzana Disen Pajila ulwela amalungelo kaZulu. Uhulumende yena uthi yeza imijovo eminengi ayithenge kwele China njalo ukhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa. Amanye amalokishi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamansi. Lolu dubo lubikwa lubhahe kakhulu emahatshula kanye lengxenye ephumula. Umasipala wazise ngeviki edluleyo ukuthi ezinye indawo zaleli dolobho zizaswela amanzi okwamalanga amathathu kusukela ngolwesithathu ngoba kulungiswa impompi zamanzi. Kodwa ezinye indawo ziqale ukuswela amanzi ngempela sonto. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residence Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kule ndawo isezilohlupho lokuduba zithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iPhumla South kodwa hathi iPhumla South yonke siyacetshiswa izakhamizi ukuthi kulezinye indawo ezilohlupho lwamanzi njalo amanye amanzi kuthiwa abuya nyamalale njalo silazwe izindawo ezinyabo womzilikazi ngapha siza kule ndawo ezihlupho olufana nayo oQueen's Park kube lohlupho olufana nayo besithola leyo mbiko kuma structures ethu akhona ngale ukuthi amanzi ayahamba ahlale sikulizisuke engekho. So ke yiluhlupho abantu ababhekane lalo lokuthi kambe bazaphila njani nxa umumo uqhubeka usiba yilesi simo abantu bengela manzi.
Siyabona ukubana lo umnyaka izulu linile kuhle sibili kodwa udubo lwamanzi lukhanya lokhu luqhubekela phambili kungakubangelwa yini lokho?
Well izizathu zingabe ziningi kodwa esinye sikunanzelelayo sikuthole kulamabase pipe. Amabase pipe akhanya ayandile kakhulu asilandabuka silasho ukuthi iqiniso yini but engxenye ukuthi amapipes akhona asemadala so kungaba le base pipe kubangela uhlupho lokuthi sokuvalwa amanzi indawo eziningi bezama ukulungisa khonapho sebelungisile futhi after a few days wathiwa sokuchayile phose ngolunye uhlupho oluba khona kodwa olunye oluya siluze likhulunywa ngalo kuyena lincaka kwesikhathi kungahamba amagetsi kuzigaba zenezi lapho kufanele kuponshwe khona amanzi kuba lolu hlupho. Kodwa ke olunye uhlupho esinayo iPhumla South asilaqinisa ukuthi kanti kungani ngoba vele ilo hlupho isikhathi eside engxenye sokudingelwa amanjinela becouncil ababoni kanti into le bengayilungisa njani ngoba iPhumla South kule ndawo ezihluphayo okuthi lanxa amanzi ekhona ayabuya abuya nyamalala and uthole ukuthi uhamba noma wanani ungathole ukuthi ubone kulezi zindlu ezila manzi uchaphe nje khonapha engxenye ezi-3 ezimbili ezidathu uzalezo kulezi zindlu ezingazibela manzi. So ke uhlupho lwakhona singabona ngokubona kwethu le thing ukuthi engxenye kulungisa amapipe akhona ukuze tahambelane kuhle ukuthi xa inika amanzi anganika abanye ancitha abanye so ngokunye engxenye ungayobala ngokufala icouncil lama engineers babona ukuthi bayakulungisa ngoba kule ngosi ebantwini
njengoba sikhangelane lo bhubhane lwe COVID-19 ukusilela kwamanzi lokhu libona ungani akusoze kufake izakhamizi engozini na
isikhathi esiphila kiso isikhathi esibuhlungu njalo esilengozi esebhubhane le COVID-19 njoba ezinye iziqondo sezilayizo ezilethwayo yi-World Health Organization le Ministry of Education le Ministry of Health ukuthi abantu kufanele bahlale begeza izandla kube le hygiene ephakemeyo abantu bahlale behlanzekile izindlu zabo zihlanzekile lawo behlanzekile yabimzimba kodwa ke ngaso kusiba lohlupho lwamanzi lolu abantu bengasathola amanzi kwengathi kule ngozi enkulu yokuthi engxenye sokungenza phoselwe umkhuhlane unganqandeki kuhle uqhubeka umemetheka nje kungani nje kulezi suku uhlubhedu kodwa singasakhulumpela ngobhubhane ziningi izifo ezile ngozi ngakungela amanzi okholera bangaba leyo bangasihlasela futhi lapho
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umasipala waleli dolobho yena wethule umbiko esithi uphezulu kwalo loludaba Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma yena owake waba ngumongameli wele South Africa abangena kumakhulu babikwa belokhe bebuthene emzini wakhe enkanhla. Umsakazo we-SABC ubika ukubana abanye babantu laba badubule isibhamu emoyeni izolo befunga besithi kabasoze bavume ukuthi umnumzana Zuma ayepika ngemva kokugwetshelwa ukudonsa umnyaka olenyanga ezimbili ejele. Uzuma udliwe ngecala lokweyisa inkantolo ye-Constitutional Court. Yona ethe kumele abe sezinikele emapholiseni ukuze aqale isigwebo sakhe kusiyafika ngesonto. Sixoxile ucubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Singakhangela ukuthi izinyanga ezidlulile nje leminyaka le edlulileyo vele indlela uZuma kade iphithwe ngayo. Bekusithengisela ukuthi kukhona okuzaba khona okukhulu lokho sokusenzakala kungabe kuyikuqala kwakhona and futhi sibonile kumaviki adluleyo umongameli we-ANC onguye ongumongameli welizwe uCyril Ramaphosa esithi yena iqembu lomkhonto wesizwe selaqeda umlando walo wokulwela ilizwe ngezinye indlela akusela sidingo sokuthi liqhubeke liziphatha ngendlela eliyiyo yona esesenze singathi ngesilungu is to disband them uyabona ukuthi khona kuyana kusithengisela ukuthi vele ukhophe lukhona lulempande lugxilile kakhulu sokumangaliso kwenzakalayo yikho ubona nje isimo sangona sinjiyana nkomo
so kulokufuthelana okukhulu kwele South Africa phezu kodaba lolu okwesatshelwa ukuthi kulakho ukuphehla udlakela ubona kungaba lodlame yini
into le evele sibanjwe ngayo engibona ngazani ibanjwe ngendlela embi kakhulu singathi ngesilungu kuba careless eqinisweni kungenzeka ukuthi kube lodlakela entweni le kungenzeka sibule ukuthi into le ihlulu izizwe zase South Africa kakhulu ngoba vele lona izizwe zase South Africa lilokheli lemthonselanyana yabantu abami labelungu abalokhe bengazwisisi ukuthi isimo somuntu omnyama sinjani bese kubuya abantu abamnyama abaningi asebeqalisa ukubona ukuthi isimo sabo sinje sifuna ukuguqulwa ngayiphi indlela ngikhuluma kunje ungakhangela abaningi abantu abasekela uZuma bathi bona uZuma ungomunye wenkokheli ze-ANC ozamileyo ngazo zonke indlela ukumela uZulu omnyama jikelele uZulu onsundu jikelele khona kuyana i-ANC kuyayidivida kuyalidivida futhi lelizwe kungabangela ukuthi nxa kungaqhubeka ngaleyo ndlela kungaba lodlakela e-South Africa isimo esikhona sikhomba udlakela Thembe Nkomo ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaphela njalo lokuthi singathi ngesilungu ama-leaders wonke nje aza that they find each other and they come back to their senses nxa bengakwenzanga khonokho kungenzeka sokuthi kube lodlakela asithi uZuma angene ejele angimboni lalapho esesejele into yonke le iqhubeka nje kuthulwe kunjalo akhohlakala ngiboni kusenzeka lokho
uDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe Umanyano we African Union wethule umbiko izolo usola uhlakela olwenzakalayo eSwatini okulilizwe ebelisaziwa ngokuthi iSwaziland njalo usithi uhulumende kanye lalabo abatshengiselayo kumele bekhulumisane. Umbiko lo uza ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele People's United Democratic Movement lisithi amasotsha lamapholisa kulelo lizwe asebulele abantu abangamatshumi amane ekade betshengisela besola umbuso wenkosi uMswati ngokubika kwe-AFP. Ele South Africa lele Bilitane lawa sesole uhulumende kaMswati ngalolu dlakela. Kodwa yena uhulumende uthi abatshengiselayo laba badiliza impahla yabanikazi. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi igama lepolisa eligcotshwe ibhasi yezuko lafa kobulawayo izolo kuroadblock ebikuKami Road nguConstable Parity Makaitei eKarimazondo. Inkundla yesayithi yona ithi inkantolo isilaye usikomishi wamapolisa uMnumzana Godwin Matanga kanye lomphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe ukuthi bahlawule owesilisa lomkakhe uMnumzana Kenan Machato loSpetangani imali edlula i-$10,000 phezu kokuhlukuluzwa kwabo ngamapholisa ngo-2019. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani ma Studio 7, salibonani nonke elibasakaza Studio 7. Ngithi inkosi mayibe nani, ukuthula makube yini. Ngiyabonga nami okhulumayo ngufamona ungwenya ngapha eMatsaud eKezi eWard 5 koBhewula ngaphansi kukakhansel omadala poyindebele. Ngithi hayi mina ngiyaphila, into engikhala ngayo nje bantu yithi sikhala ngokuthi izithupha ziyazihlupha, lamabhebhi azihlupha. Manje masiya ema-ofisini bathi bona asibuye lamabhebhi. Amadeti angazi ukuthi abantu abafa ngesikhathi sebhalagwe amadeti akhona atholakala ngaphi. Sicela uncedo khonapho ukwenzela ukuthi nathi njengezizalwane lakhonapha eZimbabwe sikwazi ukuthi siphile phela emakhaya sile mfanelo zethu. Njalo ake mbonge okunye lapha ngizwa kuthiwa bayabhalisa nabo labo kuthiwa imjibha. Hayi, senzile lapho kubhaliswa khona lapho ekliniki yakoBhewula mhlaka-23. Hayi, ngiyabonga nedi nami zake ngithole isinkwanyana nke ngihlanganise letiye. Hayi, ngiyabonga ma-Studio 7 umsebenzi olwenzayo, ngiyabonga kakhulu. Inkosi busise, amen.
Studio 7 njani basakazi nabalaleli. Hii kunento ixakayo lapha, abantu bakithi kanti kutheni bantu bakithi sinavuke? Asivukeni bantu bakithi, sivukeni sibambaneni, sibe imbumba, sibe munye sikhulumeni ngezwe eliyi-1. Sihlukaneni bantu bakithi nabantu beMpumalanga. Kuyophelelaphi lokhu esikhala ngabantu baseMpumalanga ukuthi amashona lokhu sokhala kuze kube nini? Kutheni singasukumi? Singasukumi yini inkinga yenza ukuthi abantu bangasukumi? Sizohlala sikhala ngento eyi-1, kodwa uNkulunkulu usinikezile ingqondo esifana nezabo, usinikezile yonke into efana neyabo. Kusekuhlula kuphi ukuthi abantu basukume, bame bayekukhala, bayekukhompleina? Kudala sakhompleina, sabona kulanto abafuna ukusilungisela yona. Omunye nawo okuthiwa ngu-Obert Kutu, ukuthi ukhulumela uzela le, kuyabonisa ukuthi ukhuluma lokhu akuthunyiweyo. So wena uzothi ngubani ozothi hayi kuzolunga? Kabonisa ukuthi akulanto elungayo ngemva kweminyaka eyi-40.
Salbona ni Studio 7 namuhle ngiyalibingelela lonke nje basakazi baka Studio 7 okhona lapha ngilombuzo ukuthi kanti kungani umonzo rayina evangisana esiba against sonke isikhathi the NDC Alliance uthangirayika zange waba umuntu olegama ekuthiwa NDC Alliance kwaba i-NDCT wakontesta beku-NDCT okwamanje sekutheni efuna ukudisturba nje okusalayo thina umuntu esimfunayo siyamazi yena siyambona ukuthi umthengisi nje ozama ukuthi esithengise ngiyabonga ngingabi mude upeter eplant esigabeni sempandeni ngiyabonga
Minjani nonke basakazi beStudio 7 ngithanda ukubingelela ubaba uNtunyamile Inkomo noDr. Sgande bonke nje abaseStudio 7 ngithanda ukubingelela basakazi elisinike sinikeza indaba ezimnandi ngithanda ukubingelela sonke isizwe sakithi sakomthakazi abantu bakithi basemthakazi bavule kamehlo bakithi abachiyane lezi zinto zasempumalanga abachiyane lezi zinto zasesishoneni njengamanje babhizi ngamaphathi esishoneni bayekele ukuchaza umqondiso obalwelayo ebusuku lemini njengamanje igugurandi yabachaya abaqeda amaNdebele. Mandebele linjani elingezwayo? Bonke abantwana babalekile bangaphandle kwamazwe bacele kubo South Africa kanye bakubo Botswana. Bathi alikubone. Njengamanje amashana asethethe umhlaba wena. Bantu basemathebeni vulekani amehlo maNdebele. Njengamanje libhizi ngochanisa. Libhizi ngochanisa. Uchanisa into one phela. Uchanisa into eyi-one lo mnangakho. Akekho umntwana wakwalwa loyise maNdebele. Vulekani ingqondo maNdebele. Ngiyabonga igama ngubheke impilo nyanye.
Angibingelele kumuli yeStudio 7 kubafundi bezindaba kubalaleli nazo zonke izinhlaka zesigungu esiphezulu zaseStudio 7 ngithi philani nami ngiphile libahle enkosini ngilombono wami othile ukuthi ngempela yebo kufanele izanu lapha nasikhiphe embusweni ukuze sithole mhlambe noma ngubani asisakhethile ozakhipha nje igameli dizani kuphawa ngoba uma ngikhangele ukuthi amaqembu lawa aphikisayo lawo engabi ngothathekile ngoba ngicabanga ukuthi lapha ngesikhathi kukhishwa umgabe bancedisa umnangagwa baselebrator lo mnangagwa ukukhipheni umgabe ngingakhumbula kulamaqembu thile ayiwayehamba phambili impela eselebrator ukuthi umgabe uphumile kanti laphana babekhipha ungqondongqondo mhlambe umuntu owayephethe ilizwe noma lalithi eliphethe ngapha kuvuza kodwa wayephetha ukuthi kungabi lihlazo njengamanje yindoda yayilobuhlakani obawuthile uma ngithi ngiyakhangela ngiqathanisa lo hulumeni okhona manje so engizathi mina umbono wami ngabe kwenzakala ukuthi amaqembu aphikisayo ahlangana amanyane ukuze abe yimbumba akwanise ukuthi akhiphe izano embusweni kodwa mabisa hamba one by one ngibona ngani bakusase lokudlala mpela ngamadlwane kusafana lomuntu ochaya indlovu ngempama ngiyasithanda isikhalanga esithi sona le charity hila kwalichanyala chahlala umhangu kijika nginamubibi isikhalanga sangakithi leso ngangokuthi isikhwehle esesikhathele sangena ethangweni ngiyeke ukuthi usibambile ngoba vele uthole isikhathele engizama ukuthi amaqembu la mancane akhathele vele ngizakhumbula insizwa engutswangirayi yazama kakhulu ongangokuthi kwakufanele iwine ngalezo nsuku kodwa ke yehluleka kunjalo iwinile so engangokuthi uma amaqembu lokho esabumbana ukuthi ngubani ozaphatha noma singangena singumanyano ngubani ozaphatha hayi abakaqalisi kusasemnyama kusase eli kusafana lokuthi impela ngu-grade 1 versus form 6 so ungangokuthi amaqembu abambane ekwanisa ukuthi anyikinye izano ngoba uma esasengamaqembu qembu fanisa lokutshaya indlovu ngempama ngibonge kakhulu mule Studio 7 ngiziphosa intambo ngingumathiya emachinge ePlumtree ngithi laphana kumtshana wami uLighton Moyo ufana unjani lapho umtshana lo mfana wakho uSpoo laphana labo bukhosi labo gcino labo Spoo ngithi bafana bami thandani Studio 7 ukuze lizwe inyuzi ezilohlosa angibonge
love abo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weBurkina Faso, uMnumzana Roch Kabore, usexotshe umphathintambo wezomvikela umsebenzi wazifaka yena kuleso sikhundla lanxa nje engumongameli. Kubike umsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo abamabandla aphikisayo kwele Tanzania bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze sihloniphe amalungelo kaZulu kabanzi. Singene kudaba lweMelika. Inkampani yowake waba ngumongameli uMnumzana Donald Trump e-Trump Organization kanye lomgcini-ngcebo wayo uMnumzana Allen Weisselberg ivetheswe icala lokungabhadali imithelo izolo okweminyaka elitshumi lanhlanu. Abatshutshisi bathi inhlanganiso le iyafihla imali engena ku-$1.7 million. Le nhlanganiso kanye lo-Weisselberg bayalilandula leli cala. UTrump yena wethule umbiko esithi lolu ludaba lokuhlukuluzwa nje kwenhlanganiso yakhe nabebandla elibusayo elamademocrats. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
Ukuphula umthetho yikuphula umthetho regardless whether kule politics phakathi noma kula politics phakathi. So ay ngiyakholelwa ku judiciary system e-United States ukuthi udaba lolu bazolubhekisisa according to icala lakhona. Ukuthi wenziwe ukwenzile yini lokho uWeisselberg njengo CFO we company kaTrump or whether ba zama ukumngcolisa nje kuzovele kuphume ma licala lelithoniswa. Ngiyayizwa indaba abayishoyo esayidini kaTrump ukuthi yi-witch hunt, ngoba esikhathini esiningi indaba esifana nalezi ziya ku-civil court azivamisanga ukuthi ziye ku-criminal court. So I'm sure ukuthi mhlawumbe kukhona abakubonayo abachuchisayo okwenza babone kuyi-criminal case. So I think okufanele kwenziwe ukuthi kulandelwe umthetho to sibona ukuthi udaba lolulu phetha kuphi. Ma ukuthi uWeisselberg le company kaTrump bebesenza i-tax fraud, kuzocaca and then wonke umuntu wonke umphakathi uzokwazi noma bekunjalo into abayenzileyo leyo noma nje njengoba esho uTrump ukuthi i-political witch hunt.
Wena ngokubona kwakho ukungaba nezombusazwe yini njengokutsho kukaTrump kumbe ikusebenza kwesandla somthetho?
Ngivumelana lawe kakhulu ukuthi ikusebenza kwesandla somthetho and ma kuyukuthi uTrump ubona kungezombusazwe kuzovela kuzocaca if i-judiciary ngenza umsebenzi wayo ukuthi kule cala noma kula cala. UTrump uyaziwa ukuthi umuntu obeyisigelekeqe kakhulu kusukela kudala, indlela abe handla ngakhona amakhampani akhe, even ukubhadala izikwelete siyazi ukuthi umuntu obesebenzisa abantu then angasafuni ukubhadala atshintshe intengo le ebifunwa umuntu wezomsebenzi ayehlise ukwenzela ukuthi angabhadali, then agcine ngumuntu osesiya emakhoti. Kula ma-court case amaningi kakhulu e-New York ngodaba lukaTrump ekubeni utreat-a abasebenzi or esingathi ngama-contractors kakubi engababhadali. So udaba lolu, yes obviously ngoba uTrump ubengumongameli before, obviously kuzokhanya ungathi kule politics phakathi, but ukusalayo ukuthi umthetho umthetho and umthetho kumele ulandelwe.
umnamzana Den Moyo uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Amanye amalokishi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamanzi. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma baqhunse isibhamu emzini wakhe enkandla kwele South Africa besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele. Kwanele mthwakazi lekhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.